Ya lolu olwe coronavirus yikuthi le ivariant le okuthiwa delta le ayi ingathi kayiqedakali ukumemetheka kwayo yikho ke ingathi iyachaya nalaba asebehlatshiwe kodwa ke kuyakhanya ukuthi laba abahlatshiweyo babangcono ukuchaywa kwabo ivariant le kulwa labo abangazange bavele bahlatshwe ngaphambili so nxa kuyukuthi babona ngathi kungaba lokho ukuthi kuhlatshwe enye le i-booster engaqhubekisela phambili i-immune systems zabantu ayengxenye kuyabe kulungile khonokho nanxa nje sesiyaphongohlela zokungamajekiseni majekiseni emzimbeni lapho yikuthi ha ubhubhane lwakhona lolu aluqedakali ukuthi kathi lumi njani khona bekuye ukuthi ngabe abaningi bahlatshiwe engxenye bekuzaba ngcono kulalokhu ukuthi kube labantu abaningi abangahlatshwanga so nxa kulabantu abaningi abangahlatshwanga kutho ukuthi luyamemetheka masinya ubhubhane lolu olwe variant le okuthiwa delta le ngoba leyo hayi ngathi ichaya masinya njalo lama symptoms ayo ayachiyana kulaleyana eyokuqala
lona udaba lokuthi yona icoronavirus yavele yaqala ngapi eChina khona le lokuthi yaqala njani ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na
lolu daba lokuthi kukhangelwe ukuthi kwasuka njani kwahamba njani ngibona ngathi kuqondile kuqakathekile ukuthi lukhangelwe ukuthi wona ama scientists akhangele ukuthi into le yasukuma njani yahamba njani ngoba eqinisweni sibili hayi asikaze siwubone lokhu kumbe sikuzwe lokhu angikaboni i-virus ehlasela umhlaba wonke jikelele njengale so ke kuyadingeka ukuthi kwazakala ukuthi kwasuka njani kwaba yi-negligence ukuthi kumbe kukhona umuntu wadlala kubi kumbe yinto yokwenziwa ukuthi ukhona umuntu wafafazayo wavulisaka wakhupha umoya we-virus kuqakathekile ukuthi kukhangelwe khonokho ngoba akabe khona ama-virus o-ebola obani bani aya isigaba esithile kodwa ke lapha baba kume umhlaba woma wathi nsir so ngaleyo ndlela ngibona ngathi akukhangelwe ukuthi sisusa lembangela yokuthi i-virus le yasuka njani ukhangelwe kunokwenzela ukuthi ngesikhathi esilandelayo kukhangelwe ukuthi kunganqatshelwa njani khona.